Hayi okwakathesi asikatshelwa ngebizo ngoba kulemhlangano emibili emeli yenzakale kumele kube lo mhlangano we-National Executive lo mhlangano we-National Council ozaletha umbiko omayelana ngebizo. So okwakathesi izandla zami zibotshiwe ngeke ngakutsho ukuthi siqonda ngaphi ngodaba lwebizo.
Amalungiselelo okhetho ikakhulu khona ngapho kobulawayo ahamba njani?
Yeah, amalungiselelo ahamba ngendlela ngoba kulamawadi ambalwa lapho kwakhitshwa khona amalunga e-MDC Alliance. Kuwadi 3 kwakhitshwa uTinashe Gambarami, kuwadi 8 kulapho kwabhubha khona uMamuroni Mdara, so lapho akuzange ngikhitshwe muntu. Kuwadi 9 kulo Donaldson Mabutho wakhitshwa laye. Kuwadi 12 kulo mama uLilian Mlilo. Kuwadi 18 kulo mama uConcilia Mlalazi wakhitshwa laye njalo. Kuwadi 19 kulo Clayton Zana. Kuwadi 20 kulo Ernest Rafomoyo. Kuwadi 21 kulo Tino umfo kaMaphosa. Kuwadi 26 silaye uNorman Hlabano. Ngathi yiwo amawadi la aphuthwa kwakhitshwa abantu. Liyakwazi ukuthi umthethwandaba waletha umbiko okuthi enkulumane uMP wenkulumane okucacaphulu kumele abuyele endaweni yakhe lephumula uHonorable Buchelesi le Mahlangu kumele abuyele endaweni yakhe abuyele eParliament. So ngathi ukuthi umsebenzi esikhanye nalawo yiwo nalowo.
Kuma by-elections aseke yenziwa sibona ukuthi iZANU PF ivame ukunqoba. Libona linqoba yini kuma by-elections azayo la?
I-by-election ivele iyahlupha phakathi kwesikhathi lapha ngoba i-by-election kuvame ukuthi iZANU PF yathatha ama-resources e-government baguduze esikhwameni se-government besebenzise imali kahulumende ombeni basebenzise izimota basebenzise noma yini into ekahulumende ukuthi bawine noma amapholisa noma amasosha. Zananzela ukuthi kuke kwaba leyokhetho i-by-election einsiza lapho abaguduza khona isipala se-GMB wanikezwa abantu ukuthi bewine. Abantu be-MDC babencitshwa emaphandleni ngale bayaletha amakhuba lenhlanyelo lezinye izinto betshela abantu ukuthi hayi ongasapoti iZANU PF kathole. So izinto eziyenza ukuthi kwesinye isikhathi kube sokwenza ngani iZANU PF yanqoba kanti hayi basebenzisa udlakela ngoba uzananzelela wena ukuthi bona laba be-MDC ukuthi beyofika ku-polling station bayasebesaba.